soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efana logogurawundi.
Limqoka lele libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabuko Nkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla leZaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kwerefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwu zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwu lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisise kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana logogurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alichumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lele Melika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye uhulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusilo qiniso.
Limqoka lele libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq kwathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi bona babe lokuzanga kuhle kwakungabonwa kuhle hey ukuthi akulama babefuna ioil ye Iraq le Libya babefuna futhi ioil ye Libya lana amamenemene lana ayefuna ioil ye Libya. So ungakangela khona phakathi sinqabe ufuna ukugenqula noma ngophukulumende khona okuyi resolution khona okuyabe bayokuyilokuzeni kwakubona bayakusebenzisa begenqula bele njongo zabo ezicathileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenela phala lungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile. Hey, wathi no site wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga abafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagangela ukwenza kwabo ngesikhathi esedlule sombhuqazi wabethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono mubanjwe yibo umhlaba ubanjwe yibo kuphela yibo abakugangeleyo kuphela.
Vakona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku United Nations.
Hayi cha, akunjalo. Udaba lokugrawundi lolu asodaba olufihlwayo, udaba luyaziwa osegcekeni. Yikho uhulumende weZimbabwe kade sithi akukhuliswa ngalo. Yikho kade sokulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincedisana lezi inhlanganiso ezibancedisayo ukuthi babekwe lapho abafuna khona bona abanikazi babo. Ko asonto ifihlwayo le. Kanti kodwa ungathi ungakhangela namhlanje. Kati bonabo abakhuluma ngakhona oko namhlanje babengapi ngesikhathi sombhuqazi babethuleleni babe ngakhulumi ngesikhathi sombhuqazi bonabo abakhona ngale abayiba sebekhala abathi iZimbabwe nayo esabela khonoko bonabo phela amakhiwa ama-America labo Britain yomele ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhonimi wawusezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sebephunyukwe ngumhlabathi baqasha ukuzisola ukuthi hayi ngalona sikhangele lokho hayi kwaso kwedlule lokhwana kodwa lokhu sokuqandana labantu beZimbabwe kusokwe United Nations lokho into eyadlula imeli amaZimbabweans befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale ichapter leya babadlule bayephambili ngoba into le imeli ilungiswe ukuthi izizukulu lezizukulwane nezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibone ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili akulanto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle ngikoda kulungiswa amaZimbabweans aso issue ye United Nations le yini issue yamaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans wakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana Believe Gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ngodaba lunye.
Into ekhona okumele ukuthi siyikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende weZanu engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesebesithathwa United Nations. Inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonokho obekufuna United Nations bayazibopha bona ngwabo ngoba amacala abawenze emathebeleleni makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu bemathebeleleni ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide. Yinto abazama ukuyibalekela. Ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona emathebeleleni kambe kwakutheni njalo sasonini. Ngibona sengathi indikimba yendaba ikhona lapho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembhobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane le-AIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonalenzi bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonalenzi bayakutransfer ubuye kobulawayo.
Sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelwano lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho. Uthini wena ngalokho?
Kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi nxa bengasayina bayazibopha bona ngokwabo asikho esinye isizathu kanti esedlula khonapho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeGugurawundi yonale ukuthi iUnited Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali igenocide yinto abayibalekelayo yonale. So ezinye izizathu lezi uJaramba ngaba lazo kazibeke obale egcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakula lokhu izizathu izo zona izo zokuthi bayesaba into abayenza egugurawundi ukuthi ilabo bazazibopha.
Umnumzana Mkondobanzi Magonya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esePhilitane. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngowesigaba se-Midlands lowesigaba se-Maswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9,740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe ukuqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamashumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho, hatshi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ngikhona ngiphakathi kwe-race ngicele nabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi check up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi inkululeko boninga labanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, we have unganelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you also the charter the way forward. Thina sisasekhona ikusasa kumele sizilungisele phila. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from eRhodesian fra eka Ian Smith bakwenza kwenzakala ikakhulu isiqathelano zokuthi abadala akade besikhokhela talking about the politics of politics. Thina kathesi sikhuluma ngepolitics of the economy talking about technology ikho la kathesi yakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla oswake waba lazo.
Ngisebenza kuma civic organization groups afana nalezi rights the Catholic Commission for Justice and Peace CCJT. Ngasebenza le 1893 Umthakazi Restoration Movement ngo-2008 sokulungiselelwa i-pullout ezaphu. I was one of the youngest people that were invited by ama-ex-Zipa combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sathe sangena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Moses Bata is ex-Zutra lobathakathi ex-Zutra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngokuvotelwa ukuba ngu-National People's Council member from Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngiwusekretary wama-elections. Bengithi thank you. which was advising the late president Ubaba Utumiso Pereira and Izapu Eklat. Maminga manya ma portfolios every mwa occupyile ngothi salapha njengakwi information and contribution subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngapi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU-PF labo MTC siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ethathe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu siyibeke ezingeni eliphezulu. Sokufuna i-new leadership. This is why ilethe sesingenile sayiphosa intonga ezizukaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership day. Izaphu it can actually win ama elections ngoba sinavelele ukuthi izaphu is the oldest party kodwa ke iyazange ingene embusweni.
Lo ke ngumnumzana Bernard Magugu omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu ubexoxa ecingweni leStudio 7 esejombe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizothe phuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi ibandla leZANU-PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kunemigila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba leHerald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla leZANU-PF lilomncintiswano. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uNoah Makula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, wahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMakula uleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamashumi amane lambili 42. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Molen kwisitudio 7 ngenjani basakazi kwisitudio 7 konke ngilungelela ngegama lankosikhe. Hayi siyabonga lami ngathaba ukungena kwehlelo igama ningomombongeni ngokusebenza ngisehakereyo ngisathe ngiphuma flaki esikekodayo alami bengisimbulise ngikabalaleli kwisitudio 7 lani basakazi kwisitudio 7 asizizi izindaba zokhazi inzima kunzima ngabe sasikhathazekile lapho nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya. Kunzima 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 sazi ukuthi sihamba kanjani. Siyinile esikole lapha lamingadinga nje bese ngidinga nje umalume wami ukhaya ngimisa mhlanga entweni ayezala nabantu bakomasela ngiwekilabhosi khona so ngamdinga lapho khona ngabe mayabelalele engamthinta kwenombolo ezithi +26 7155 2839. Ngiyabonga basakazi nami ngathaba ungena kuhlele libe losuku olunhle uNkulunkulu alikugcinele ngendlela kahle. Ngiyabonga
ya sabonani 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 futhi seven. Siyabonga indaba zenu ezipha khona ezinhle ezinamandla. Ngiyisofoke lapha eSouth Africa kwawolenyana kancane sima selizwe lakithi wonke laba abahlamukayo besiya kuzana. Ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba izana kanti ukubuyisela amayouth nokuthi umnankagwa asabise
sama obeta qhayisi ubulala abantu so laba bantu bayazi ukuthi zani iyabulala but mina ngaleso sikhathi bebona bekuzandla kodwa asiyo ukuthi bahamba ngesizwe zabo zonke kodwa babalekela ulaka engabakhona ngezikhathi sokuqhampena abantu bebulawa angiboni ukuthi bahlaba baphendula ngenyaba ukuthi sibe sifike ikhaya izandla cha izandla sisezaba likhaya noma nini sisezaba likhaya izandla sisezaba likhaya izandla siyabonga manje sesehluleka abantu bakithi uthekwani futhi kabambeki ichebe nzima ukuthi kuvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zilaje hayi kuyinkinga bakithi zinkinga sicela isponsa abasponsa abantu bakithi mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola sithenge amajojo sithenge amapipe sifakela phana izinto zonke zihambe bakithi sizithole nathi sesise ebantwini ya sesishota kancane sifuna amasola lamapipe namapampu namajojo ya sibonge hlobo ya siyacela ngomusa ya ukuze sizwela bakithi asisakwazi ngimsebenzi iphelile ebantwaneni asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali izinto zonke sezingale kwezinto zethu sezidura kakhulu okungayenziyo ya uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise sizocela angithinte ku 0794432759 bakithi iyo leyo namba ngibonge hloko zami ngibonge niphephe khona ngapho emelika bakithi Washington DC ya niphephe Bonge Phumlani Vundla phansi kwaba kumasendi komuke bakithi
ya salibonani ku studio 7 injani basakaza abahle lonke nje yalibingelela ngomusa la ngothandeni ngomsebenzi omkhulu eliwenza mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu labo ukuthiwa sebebaleka ayemabandleni laphikisayo iZANU-PF bebuyela futhi kuZANU-PF kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe kuZANU-PF kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthi isimuli zabo lezisu zabo okuthi iZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho uqobo lwakho lezihlobo zakho bezokunzima esihlangana labo sithole kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka neZANU-PF kube lomunye umuntu ngalesi sikhathi othisa kuyela kuZANU-PF kuthuthi kulokunya kubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisa ukusebenzela ilizwe njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla ulokho licindezela abantu lisiya phambili ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube elizwe hhayi ngiyabonga msakazi kodwa asiphatheki kuhle ngoduke esilalo esihlangana lalezi ndawo kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona sibe yizo ezifuthayo kambe kunini siwasidubeka elizweni lethu la ngiyabonga msakazi
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze Melika Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka bese gcwalisa, so I think lokho ucreate i shortage, and therefore I think also le ama gas station amaningi singathi ama garage amaningi ebengaselayo ebengaselawo amafutha, so i shortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transport from kuma main terminals asiwe emagarajini. Sizile ukuthi kule shortage futhi ama transporters abayona abalayitsha amafutha la bewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo idemand njengoba sesingena isama lapha e-America, idemand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapho abathanda khona ukuthi baye kuma-holiday, and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafutha. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe se-catch up esila mafutha enough isisiya kancane isolve.
Lona udaba lezikliwi lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na?
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu, and I think sokuludaba i-government la uhulumende we-America la seyikhangelisise kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izikliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid, ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-states isindala njalo futhi I galokhuzwa ama improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le electrical grid le water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehijekulwe yilezi kliwi. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi izikliwi lezi zingene kuma-network house. Udaba lwama-nuclear I think ludaba olu-very sensitive, ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyanelulu ukuthi izikliwi zingayingena, ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu, ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi bameke sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane nokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye nokuvikela imbhuqazwe efanalo eGugurawundi. Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla nendodana kamuyi uDr. Joshua Nkomo Usibangelizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.